kuyamnikeza isithunzi phakathini na kwebandla lakhe lalapho ayabefika khona ebantwini ukuze phela abantu bamthande nxa evela abantu bahleke so babe bemgcoba la uvela bahleke ukuze uzulu wonke njengokuthi nje umuntu okhankasayo kumele ukuthi akhankase inkulumo yakhe ayikhulumayo izwakale ebantwini ikho ke kuqakathekile kakhulu ukuthi khona belokhu ezingeni izinyanga ziphuma ngisho lamapostoli esigodlweni loba nje ngeke akunanzeleli kodwa ke ngiyakwazi ukuthi khona loba ikusukela nakudala buvele amakhosi kumbe labakhokheli bebevele belazwe izinyanga zabo ebezibagcoba amakhala ukwenzela ukuthi khona bacazimule ebantwini njalo nxa befike ebantwini bazwakale ukuthi khona labo bangabantu njalo abantu bezwe le nkulumo yakhe yonke abeyikhuluma so imithi isebenza ke ngaleyo ndlela kanye lemthandazo leyisebenza ngaleyo ndlela ukuthi khona imgezelwane umuntu njalo imenze ukuthi abe lesisindo
nxa umuntu bengamfuni bazamvotela njani kuyasebenza yini khona
uyabona ukuthi imithi le njengobana imithi kakhulukazi phela ngumoya lo esikhuluma ngawo nxa sikhuluma ngomoya sikhuluma ngento abantu abangeke bayazi abangeke bayizwisise kahle ukuthi ihamba njani kodwa alubana lo muntu ofuna ukuthi abantu bamnake esegezile wahlamba ngalimithile kuyamenza ukuthi nxa efika kubo abantu afike kubo azwakale uyayibona indaba ekhona uyazwakala enkulumeni yakhe inkulumo yakhe abeyikhuluma isuka izwakale ebantwini kusebenza imithi leyo nxa efika ebantwini ufika elesithunzi abantu nxa bemkhangele bathole hawu indoda ehlambileyo sibili indoda ecwebileyo indoda ehlambileyo ehlanzekileyo ngalokho bezwe bemthanda nje ezinhlizweni zabo pho ke imithi yasebenza ke ngaleyo ndlela alubana nxa segezile ngayo umphakathi wonke nje ezinhlizweni zakhe ezwe nje emthanda nxa isikhathi sokukhetha sithi siyafika umuntu athi uyangena lasebhokisini eyedwa ezwe nje umoya wakhe umthanda lowo muntu agcine emvotele agcine emkhethile ngoba njengoba ngishilo ukuthi kungumoya so umoya libanwa yiwo oyabusungena akathi nakwabantu abantu bezwe bemthanda lowo muntu nxa kumbe ngithi ngendaba yokuthi uhlambile la uyezwa nje loba kade umzondele lowo muntu kodwa nxa efika kuwe kumbe nxa kufika isikhathi sokuthi uyakhetha uzwe nje la inhliziyo yakho isimiyekelele isimxole kulokho kade sithi khona wena hayi angimthandi